Amhlophe amhlophe
ngiyabonga bantwa bami
yeyilina
ngalokho
eliwezileyo
hlale
kunjalo
lingathini
amhlophe amhlophe
ngiyabonga bantwa bami ngalokho
eliwezileyo
hlale
kunjalo
lingathini
impumelelo yenu bantwa bami
izulu lingekho Halizani
yona ke iyajabulisa
njalo
selikhulile yelele
layile
kodwa lalayeka lina
ngakho ngiyalibonga
yalibonga abantu bami
bo
njalo
limathini
amhlophe amhlophe
amhlophe abantu bami emvale ekungisinda
njalo nje lani
likubona awunamhlanje ngeziqhenya
khona ke
emvale ekungisinda lani
likubona
awunamhlanje ngiqhubeka njalo sifandisile
yafundiseka
ngingelalo ithemba
mina ngilobhekisa
ukulalela ngiyalibonga
ngiyasiphela ngomsindo Nayenda
ukudla
ukuphela
ngokuthalisa
silinganise
Lidinga ukudla kumakhelwane
Lokho
kunqayatini
esiwetshi
Ngiyabonga bantwa bami Ngalokho eliwezile Akuhlale kunjalo Lingathini bantwa
bami Nginombalisi
uyafundisa
Umfundisi
oqhoke ikhola Umpoliso lezimota ngabantu abami bonke labo
Sasihlale kahle
yawo
Sasisidla kahle emzini
yawo
izifuyo
yawo
inkomo mu imbuzi me impumele
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 impumele lo hole 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 Jangani
hole hole hole
we bantu bami lenothando kimi
hole hole hole
sipho kimi hole lekukulame
hole hole
bantu bami
bantu bami
bantu bami
bantu bami
ngiyazichaja ngani
bantu bami
bantu bami
bantu bami
bantu bami ngiyaziqhenya Ngiyajabula ngani ukufunda kupheli bantwa bami sengiyafunda kini libambile impilo lenze kahle hlalani linjalo likwazi lokubekezela ngelinye ilanga ukudla kungekho Halizange linyangise
kodwa
lidinga ukudla komakhelwane
lingathini amhlophe amhlophe
amhlophe bantwa bami ngalokho eliwezileyo
eliwenzileyo
hlale kunjalo njalo njalo